Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 4 kunhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bagwanisa siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngwawo
uhulumende uthi abanye bazabhatala iswa ukuze bahlatshe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus wona obulale abantu abalithumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo
abakhokheli kumele bahlale phansi bakhulisa nomlotha bahlanganisa amakhanda
Ivandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ivandla le ZANU PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uZulu ebekhangelele ukuthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus mahhala, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abanye bazabhataliswa nxa befuna ukuhlatshwa. Uncube utshele umsakazo we-ZTN izolo ukuthi kulamaqembu azahlatshwa ngaphandle kwembhadalo afana labasebenza kwezempilakahle kanye labampofu. Kodwa uthe abanye bazazibhadalela. Ngeviki edluleyo umnumzana Ncube uveze ukuthi uhulumende ubeke eceleni imali engange 100 million US dollars ezathenga amajekiseni ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million. Umbiko wakhe izolo usolwe ngabantu abanengi besithi umuntu wonke kumele ahlatshwe mahhala njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Izolo kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi amahlanu 150 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane eZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 33,964. Asebebhubhile bona bakhwele baya ku 1269. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Hussein Spanda ongomunye wabasola ukuhlawuliswa kwabantu abafuna ijekiseni ye-COVID-19.
Uhulumende uthe ememezela ukuthi kule lockdown esibili wasesithi phakathi kwakumemezelo lo wathi basebenza kulungisela ukuthi injection ibe khona ivaccine. Sezwa njalo lo obambe okwezimali Minister of Finance esithi yena ikhona i-100 million eceleni. Ikanti njalo namhla bensizwa amanye amahungahunga abantu besidayo khona ngani imali le ayikho sokuthiwa abantu bazibhadalele. Mbona ngani into ekho nalapha ukuthi uhulumende kumele athathe ubukhokheli njengoba sibona kusenzakala kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi injection ibe khona. Njalo nxa sikhuluma kanje sesivele sesiphuzile into kumele singabe silungisiwe ngoba besikhangela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Njalo ukuthi nxa kuzacatshwa ukuthi izikolo zivulwe amachurch avulwe kutsho ukuthi lomkhuhlane umemetheka kwayo kuzaqhubekela phambili. Mina bembona kuqakathekile ukuthi uhulumende ngabe uhlelo lwakhe luyacaca yacaca elokuthi kuyayenziwa nini linto ukuthola injection njalo ivelela ngapi njalo isikhangelisiyo yahlolisisa ukuthi ilungile ukuthi abantu bayithathe.
Udaba lokuthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe lijekiseni ulubona njani?
Sikhuluma kanje abantu abaningi abakwanisa ukuthi bathole ukudla okwekuseni kumbe okwemini kumbe okwantambama kule ndlala ekhona enkulu kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abantu abaningi bebephila ngokuthengisa, kutsho ukuthi imali abayitholayo behle beyithathe ibe yiyo edliwayo khonapho. So abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bakwanisa. Siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatithala lamanesing kwawo lokhu abakutholayo abakuholayo akweneli ukuvini le mali yokuthi nje umuntu agade ibhasi ayemsebenzini ayikwani. Ngakho ukuthi umuntu akhiphe imali sokuthwana uyazithengela le-injection ivaccine yabifunakala amboni kuzakwaniseka. Bebesehluleka abantu ukuthola esingathi ama-personal protection ama-mask ukuthi bethole ama-sanitizer imali ibehlula. Abasoze babela imali e-injection leyo. Umuntu angacabanga ukuthi ngiyethenga impuphu kumbe ngiyebhadalela i-injection yokuthi nihlabe ungangcono uzacabanga ukuyathenga impuphu. Ngakho kumele uhulumende kube nguye ohlanganisa izimali. Njalo besizwile ukuthi akhona ama-vaccine aqoqwe i-Africa yonke jikelele bekhokhelwa inzalo yalapha eZimbabwe Strive Masiyo leyo khana ngani iyabe ibuyinge yamahhala ingathengiselwa abantu. Ikanti layo uhulumende ubethe yena ule mali ayifake eceleni isikhwama laso asifake eceleni. Njalo sizwile ukuthi abe-China bangani labo bayadonetha. Konke khona lokhu kumele kube egcekeni ukuze abantu bazwisise ukuthi siphiwe okungakanani. Iwapha ama-vaccine akhona njalo ayakwaniseka yini ukuthi abantu bathole masinyane.
Bakhona abanye abathi kabafuni kuhlatshwa ngoba kabawathembi amajekiseni la. Ungathini ngalabo bantu?
Udubo lukhona ukuthi lindaba injection yama-vaccine akula kuchasiselwa abantu abakuphiwayo ukuthi kuyini iyabivela ngapi njalo ke ukuthi iyenziwa kanjani. Sesizwile imicabango eminingi ebakhona ebulenjini ikanti njalo abanye abakristu babecabanga ukuthi hayi kutsho ukuthi sokuyikho kuphela kwamalanga okwakhulunywa ebhayibhelini ukuthi insuku zokucina umhlaba ususiyaphela. Kutsho ukuthi konke khonokho kwenza ukuthi abantu besabe. Ngakho-ke into edingakala eqakathekileyo yukuthi ngabe abezempilo abaqeqetshileyo kulezi zinto kube yibo ababaphambili ukuchasisela abantu ukuthi li-injection ama-vaccine la asebenza njani ayenziwe njani ukwenzela ukuthi kuchithizwe imicabango eminingi esiyethuse abantu lezi ndaba ezethusa abantu kwazakala iqiniso ukuthi ayenziwa njani nikuhamba njani. Njalo abanye abantu bacabanga ukuthi hayi sizabanjwa ngamandla ukuze sihlatshwe le-injection. Konke lokhu kumele uhulumende akuchasise kube egcekeni. Njalo-ke kuyadingakala ukuthi amabandla esikristu lenhlanganiso ezizimele zodwa ziphiwe ithuba elokukhankasa sikhuthaza abantu ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi lokhu kungabaphilisa kumise-ke lo mkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi akhulumisane edinga isisombululo kunkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ibandla leli lenze umhlangano we-standing committee yalo izolo ebulenjini be-intanethi lidinga indlela ezingagoqela ibandla le-MDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Leli bandla libikwa likhulumisane ngobhubhane lwe-coronavirus kanye lokuthi kungenziwani ukuze kwehliswe inani lababanjwa yilomkhuhlane. Ibandla le-MDCT liyingxenye yokukhulumisana okukhona le-SANU-PF phansi komthunzi we-Poland. Kodwa ibandla likaJamisa lala ukungena kulezi nkulumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulumhlangano.
Kuliqiniso njengokuzwa kwakho ubugxile kakhulu edabeni lokuthi abakhokheli kumele bahlale phansi bakhulumisane umlotha bahlanganisa amakhanda ukuze balethe isixazululo ekuhluphekeni kwabantwana beZimbabwe. Abakhokheli abachoyo ngabakhokheli bezemabandla epolitiki, ngabakhokheli bezokholo, ngabakhokheli bomdabuko, ngabakhokheli kuzimakethe, kubhizinesi, ngabakhokheli emphakathini nje jikelele. Bonke ubukhokheli iMDCT iyabunanzelela ukuthi bule ngqobe yokuthi buhlale phansi, kucitshe lolu siba lwethendele olusenza sihlale sisilwa, kuhlalwe phansi kukhangelwe ukuthi ilizwe kambe shuwa singalilungisa ngayiphi indlela, ukuze abantwana beZimbabwe phela labo bake bakuze ukuhlala kuhle elizweni labo. Iyo ingxoxo ekade iqatha sibile ekade ikhona ngaphandle kodaba lwe-COVID lona lolo owesivele silukhangele kuzona lezi nsuku lezinye nje indaba ezihlaziweyo.
Ube khona yini uNkosazana Thokozani Khuphe?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ongumsekeli kaMongameli webandla ubaba uDouglas Monzora hachi akaphumelelanga ukuthi abe khona emhlanganweni namhlanje obanjiwe owegatsha lwe-standing committee. Ubungumhlangano wesine ke sisuka ku-Extraordinary Congress, kodwa ubaba uMongameli uthembisile ukuthi uzaxhumana laye umsekeli wakhe bexoxa ngezinye indaba zebandla ezifuna bona njengabakhokheli abakuzinga lwe-presidium ababalisa yena ubaba uMongameli uMonzora laye umama uKhuphe lo baba uMdzuri. Ngakho sithemba ukuthi mhlawumbe kumhlangano ozayo siza kuzwa ukuthi babambene baxhumene bakwanisile kubana befeze imisebenzi yebandla bendawonye. Kodwa ngokucina ukuzwa kwethu umama uKhuphe ubephethwe nguyo wona lo mkhuhlane wombhoqazwe, njalo kulandelela ekuthini uvele ulesifo esingazange simphathe kuhle empilweni yakhe esekhensa. Siya uyabususilile kodwa ulokhe ukhangelwa ngodokotela ukuthi kubone ukuthi akukho okunye okungathatha amathuba emzimbeni wakho. Mhlawumbe yikho okumenza ukuthi athathe isikhathi sokuthi ngomva kokusila kumkhuhlane we-COVID nxa esesilile abe esephenduka ekwenzeni yonke imlilingwane ephathelane lomhlangano.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ibandla le-ZANU-PF lithi lisola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ngenxa yokuthi bambalwa abavunyelwe ukuqhubeka ngomsebenzi, abanye bevalile phezu komkhuhlane we-COVID-19. Kumbikwa wethu leizolo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Kaya Moyo uthe osomabhizimusi abagila lumkhuba batshengisa ubuhwaba endaweni yokuthi bazwele abantu abathwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelana lomoyo.
Bathathe advantage yokuthi babe yibona lutshwana bethekisa lezo zibizo babe sebekhwezela uzulu. Okuyinto lathi njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esiyisayikhangela sayisuzisa sasa zaphinda sakubeka sobala ukuthi khona okuyana ikulimaza umphakathi ngoba abantu kade sibashizi kunje izinto zonke zimile abalaya imali yokuthenga izinto nxa sezitheza kuphela ngoba vele imali iyabahlupha.
Kodwa ubona ingani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe iCOVID-19 ukuthi bathi njengoba kuyitheswa balutshana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala.
Ngibona ngazantwa esikhathini esiningi ngibengubile ngithi esikhathini esiningi vele ibhizinisi ungasilala kwikompetishini lo nguye obambe ezebhizimusi ubona sokukuye ukuthi azikhethele inhlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so kungavele kusilakale umncintiswano kuba njalo kodwa ngabe ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu basina bengasela i-oxygen but beshise ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa umuntu lebo kodwa ngabe singananzelela ikakhulu kangenele edorobheni phakathi malutshana amabhizinisi avukile kuvuliwe nala amabhizinisi amakhulu vele so ngokunjalo-ke basina besiba lengqondo lelo ukuthi bazikhwezele santando njengoba kengatho ngaphambili ngathi kakuqali sikathele kuloku dawulani yakuqali kamashi utesi usavulwa vele sokuthola ilokudawuni siphelile izinto zase zigqazwe sezisesanje ngoba izinto zazigqaza zonke amalanga zazigqaza ziya phezulu so sibona ngazantwa-ke kungavele kuthiwe kule lokudawuni kunabanye asebethatha i-advantage yakho khonoko bakhweza izinto kuzathi naso kuphela le lokudawuni izinto vele zivulile seziphezulu laphana wonke umuntu selandela leyintengo esithe yasethwa yilaba kadedele benika isevisi bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi bake bayekele umkhubo lalo njalo kathi okuyabe sokuphelile kuyini ngoba kathele zimbabwe jakunanzela ukuthi idola lethu ngathi isiqatanisa yelimelika lalitshedi kakhulu lalo lisikhwelile khonapho ngabo-1 nabo-2 lisuka kibo-81 sayibo-83 so akubangeli ukuthi indoda zize zikhwele ngemali engako ngifake umzekeliso inyama silanda nje lockdown besithenga kwizindawo ngabo-270 zimdollars kusiya kubo-300 zimdollars kathesi inyama isilanda o-430 kusiya kubo-500 so khona kuyana ngibona ngodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abanike i-agenda esingayinanzeliyo okuthi ngavele kuthiwe kuvaliwe sebethatha i-advantage yena nakuvulwa izinto zalangazitengi sezicasa zeo senzi khonapha so ngezindlela sebengama-first setters in terms of i-price nabaeselebehota so esingakwaziyo ukuthi ama-bhizinisi lawa ngawabantu abale mpande emabandleni ngabantu abale-connection phezulu kumbe ngabantu kazana nje ma ungabantu kazana hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi akuyukuthi ngabantu abalama-connection phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi futhi
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi sokubotshwe abantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula isithupha 2615 ngenxa yokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Inkundla yeZim Live yona ithi inkampani yeGreyhound yona elamabhasi asebenzela emazweni atshiyeneyo yo agoqela eZimbabwe esuka kwele South Africa isivalwa. Amabhasi eGreyhound lawo City Liner aza kuma ukuhamba mhla ka 14 kulinyanga. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi abahle be-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke linjani. Hayi, siyabonga, siyajabula kakhulu ngokufikisa iminyaka eyi-79 lifakaza. Lisinika uluju, lisinika ulwazi, lisinika imfundiso. Siswele imilomo ezinkulungwane yokulibonga. Sithi ngabe uNkulunkulu engaqhubekela phambili enika impilo lisebenze ngendlela ebalulekileyo njengayona leli yenzayo. Siyabonga, mina ngingumoyo uSteve Pelo Agwelo.
umsakazi bengicela ukubuza ukuthi kathi ugawule sibili omuntu othwa ugawule kathi uhlala kuliphilizwe eZimbabwe lapha thina siphika sigqoke zethu siyi community service siza khamuzi akazi yena ukuthi umuntu wakhona noma ekhuluma ukukhuluma ethabile ukuthi into zakhe zimkhambela kuhle ukuthi kathi yena kuyini okwenzayo eZimbabwe sibili
ngibingelele basakazi be-Studio 7 lani balaleli be-Studio 7 ngokubonga ngokujabula kakhulu ngunkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka mhlawumbe zake siphumule indlala njalo ngitshaye umpululu ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izigezo zenwedo vele i-Britain ibisiyiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezithaya iguni ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho nanku kwathiwa umhlanti wathi kababotshe kababotshwanga so le nto abayikhulumayo angiyibonge ukuthi bakhulumani ngona ngiyayihalelisela Britain number 1 banike gaxa futhi kubasele abanye kathesi ngithi lina abantu ndinilazise hambani etsholotsho kwesiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu elifake ezakhamizini zakhona ngale kusemthethweni yini ukuthi impuphu iyethengiswa ezakhamizini nothi emashophu emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ehambe efake impuphu yakhe emalayinini abantu 2 kulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile usuke ejimila ugibeli uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20 ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa uwesusithi kuthiwa yeziphelwane izigezo zenoto libaxakezile ezandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe ngiyabonga abalaleli be-Studio 7 hambani liyebona kwesiphepha lina nitatheli izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini olalana uzwedu komtshayeli ule mpuphu umemba incharge uyithengisayo
sihalalisele ukuthi lithole iminyaka emingaka li-operator kuhle njani lokho naye i-Studio 7 ebhaxisa phansi kwe-VOA News lenza umsebenzi obalulekile umsebenzi omuhle kakhulu i-news enu azilahlangothi kuhle njani nizwa amahlangothi wonke emalini naliyenza i-news kodwa inkinga isube lapho uthi i-news zenziwa ngendima ezimbili kuphela ribatla ukuhlwa bathu babuwa abantu bethetha babulabula indimi eziningi phela azisetshenziswe abantu bazizwe beyingxenye ye-community then if ezinye indimi zingakhulunywa hayi kunenkinga-ke lapho yiyo le grand plan ye-ZANU-P F yokuthi kuphakamisa ulimi olulodwa ezinye indimi zingathezelwa kubi lokho nina lani niyayisebenzisa linganakile hayi asithathe usibonelo sonke isikhathi for the past 13 years from 2007 i-news siqala ngesishona kusokulandele olunye ulimi lokhu kwenza olunye ulimi olulandelayo lube yingathi i-second class uyayibona into yakhona le nto iyenzakala nama useyaripota emaphoyiseni udaba lwakho umba ukhuluma nepolisa kuma-interviews ma ukhuluma lo ulimi uyaregarded as a second class or second best uyabona kuyafana-ke nasenyuzini malisenza kanjeni faka ulimi olulodwa phambili i-psychology yathiwa driving in people's life lolu linye ulimi second class kuyafana ne-national anthem ma iqala ulimi limi sokulandela ulimi so ngathi seyintla zikubi lokho into embi kakhulu zisetshenziswa into ze-grand plan liyayi-implimenta nanto ezisebenzisa ngoba ezinye system elingawunakile kumele liqondise lapho
bobe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umanyano we-United Nations uthi ele-North Korea lephula amalungelo oluntu ngendlela esabisayo inyoni zivikwa seziqede amabele kwele Cameroon ezigabeni ezinenyakatho kwelizwe sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Idale lePhalamende elelowa house livotile izolo lazipha imvumo yokupasisa imali engena ku $1.9 trillion efunwa ngumongameli Joe Biden ukuze ahlenge amabhizimusi labantu abathintwe yi-COVID-19 lanxa nje abebandla eliphikisayo elama-Republicans bengafuni. Abavote bevumelana lo Biden babe ngamakhulu amabili lamachumi phose amabili 218 kwanti abangamakhulu amabili alechumi lambili 212 bavote besala. Lokhu kusho ukuthi amademokrasi asezaqhubeka ngemizamo yokupasisa imali efunwa nguBiden le engelasekelo lwamaRepublicans, wona athi uhulumende kumele ahlenge abantu nge-$618 billion kuphela. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, yena othi imali efunwa nguBiden le iningi kakhulu.
Ngiyenze thembiso zikamnumzana uBiden njengoba sengenile, efuna ukuthokozisa abantu bephathi kohlupho lokungaka ngokuthi abanikeze imali ukuze bathole usizo olubuya kimo. Ngibona ngathi lokhu umnumzana uBiden lapha ufuna ukulingisela umnumzana uTrump ophuma esikhundleni, ngoba uTrump uthe ungena kwakhe izithembiso ayezenzile ebantwini nxa singakhangelisisa wazigcwalisa. Yebo, abantu abaningi ngabamthandi kodwa-ke asikhangele umsebenzi awenzileyo. Izithembiso ayezenzayo engakangena esikhundleni, wathi singena esikhundleni wazigcwalisa, watshintsha, wengeza inani labantu abasebenzayo ngokubuyisa amankampani kumbe ngokuncedisa amankampani alapha kwalesiamel ukuba akwazi ukwenza izinto lapha yonke into phecelezi ngesilungu sithi i-production ibe ngiyakhona lapha ekhaya. Ulethile ngakho mpela. Ngakho ngibona ngathi umnumzana uBiden laye uzama ukuthi engadlulwa umnumzana, angabonakala ngathi wehlulekile wedlula umnumzana uTrump njengoba la ingena athokozisa abantu. Kodwa-ke lolu sizo silunanzelele kakhulu sibili ukuthi unikeza umuntu okungamapeninyana okuthize, kahle kahle kakusikho siza ngoba nxa sephelelela umapeni umuntu usuka ayephi.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Liqembu letangapa silihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus, wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla lezano PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.